Mina ukubona kwami ukuthi khona thina kade vele simelele ukuthi sibizwe ngoba phela thina singamalunga awe MDC Alliance savothelwa ngabantu abe MDC Alliance amavoti awasingenisa lapha ngabantu we MDC Alliance so asisoze sisuke ebantwini sihambe kubandla elikhokhelwa ngumakhupe lomonzora elihamba lezano asisoze senze lokho. We are quite happy ukuthi vele kuyenzakale lokhu ngoba kade sikusihlupa lathi ukuthi every time liyaba litshelwa ukuthi awu kanti alika recall. So kithi thina hayi akuzange kubuye kungani kuyasimangalisa kubuye vele sikumelele.
Ayisiko kudilika lokuphela kwebandla leno yini lokushoko.
EMTS Alliance kayisoze ife ngoba yiyo yelabantu ekamakhuphe eyokudinga ama MP ngokubazelwa ngoba yikubazelwa phela lokhu ama seats abafuna kuwathatha ngayeng senate ese awe proportional representation kasiwa kwabo nawe MDC Alliance avotelwa ngabantu wa MDC Alliance isikhuruku lesa esidlalayo laphana ngabantu abasebenzisa amandla anti liyakwazi ukuthi iofisi babo yabe bayebela masocha lamapolisa so yiko khona lokho kusinjiswa lapha.